isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwestudio 7 basakazi nabalaleli kwestudio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana eCrossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill leConstitution ukuthi izanu labangane bayo umnyonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli, kambe ngumbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli, ngoba manje sekwayibo ama-benefiters sebe-benefita sebezikhetheli ukuthi ulukumalabo, ulukumalabo lo indawo yakubo le-Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi bakwaStudio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli. Basakazi bami, ngathatha isikhathi. Into ezizizo ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo ukuthi abatho badingakala ukuthi kungikhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube nama-green bomber? Ngoba sokufuneka la masotsha azayo eMozambique, ansokuyindlela yokuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi entanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnangagwa lokho ukuthi sethatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni, ngoba senzela uTam Winnie ngo-2023, ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye court kube uMalaba ozamwinisa, ngoba uyakwazi ukuthi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Kubonakala ubutsotsi babo. Kambe ilizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuthuncuthu nje? Phezu kwakho ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sibavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane namabhasi la ayiwalayitha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaradeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzakala eZimbabwe?
Ninjani balaleli beStudio 7 labafakazi bakaStudio 7? Hayi, siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyalibonga kakhulu, sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi. Hayi, Mthwakazi asibamba nendi bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye Mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi Mbona, ingani nguye ongasikhipha eGibhithe? Ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngoba nginje thina ngapha emathebelendi besingabalandeli bakathokozani MDCT, besihamba layo umama, sahamba saya kuCongress. Sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamnyonzora kuphela, and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeleni ngapha saswela amagama, kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakula maqembu kamnyonzora ayephiwa izimali ama-20 USA besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebeleni ayisibo bantu. Sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu, siseharale khona ngale kuCongress. Sithethiswa sishawudwa zihlobo zami, and uma wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawungasiwo muntu, ngoba lapho kwakukhuluma isishona sodwa. Kwakungakhanyelalanga lokuthi kulabantu besindebeleni, hhayi futhi ukuthi wonke umuntu wawungowesishoneni. Evali ipholisa lakhona owawumile emnyango wayelikulishona. Nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhonapho kukhongreswa ngikhona abantu ababe besaka bekhuluma kwakukhulunywa isishona kwakungakhulunywa ivini indimi ezimbili mina mfundi thina emathebeleleni zihlobo sifundile safunda okuningi sabona ukuthi wo khathe kuthokozani ubehamba phambili wachaywa ikhutha misa wachaywa ikhukha desumuyonzora kati manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela zihlobo zami asibo bantu lotho nelitshela manga ubhebhethi abantu bamathibende yolabo litshela manga wodwa thina sesifona ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.